Embikweni owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezomhlabathi, umnumzana Anxious Jongwe Masuka, endawonye lo obona ngezomnotho usikhwica mfundo Mthuli Ncube Izolo, uhulumende uveze ukuba usezaqala uhlelo lokubuyisela abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olweLand Reform ngomnyaka ka-2000. Uhulumende uthi uhlelo lolu luzakhangelisisa ukubiselwa komhlabathi endaweni ezahlaliswa kutsha abantu, kuthi nxa kusenzeka abalimi babiselwe amapulazi abo kumbe babelwe kwezinye indawo. Uhulumende uthe njalo uhlelo lokunikeza abalimi umhlaba luzabe luvikelwe yisivumelwano se-Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements. Abalimi abakhangelelwe ukwabelwa umhlabathi yilabo abasebebalekele emazweni agoqela ele-United States, e-United Kingdom, i-Germany, Netherlands, i-Denmark, Australia lele-South Africa. Isinqumo sikahulumende lesi sethuse iningi likaZulu ebelingakhumbuleli ukuthi umhlaba ungabiselwa kwabamhlophe. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende siyadida ingqondo.
Into emangalisayo ukuthi uhulumende usecabange ukuthi avisele umhlabathi ezandleni zabelungu ababelawo ngaphambilini kungakafiki uhlelo lweLand Reform Program. Njalo okumangalisayo yikuthi abantu abamnyama bebephiwa lokho okuthiwa ngama 99-year lease. Kodwa sizwa uhulumende sesithi abelungu labo ababengabanikazi balakho ukucela ukuthi baphiwe ama-title deeds. Lokhu kuveza ukuthi uhulumende kukhona asekwethuka imali le akade ebathembise yona ukuthi uzabanika. Angathi kuveza ukuthi akasela siqiniseko sokuthi uzayithola. Sebebona kungcono ukuthi bengangeni enkingeni ngokubathembisa ukubabuyisela.
Umnumzana Decent Bajila wengeze ethi lokhu kuzadala ingxabangxoza ngoba iningi labantu asebehlala emapulazini bavela endaweni ezikhatshana.
Kodwa lokhu kuzadala inkalakatha ingxabangxoza ngoba iningi labantu asebehlala emapulazini adesi ngabantu abadiliza imizi yabo yasemaphandleni bayahlala khona lemaplazini bathi sebakhe imimitsha. Abanye ngabantu abasuka ezindaweni wachiya iprovinsi abekade ehlala kiyo wayahlala kweyinye iprovinsi. Siyakwazi ukubana aphiwa abantu besuka endaweni ezikhatshana ezinjengemaswingo ukuthi mhla umuntu kuzathiwa akaphume eplazini lelo ebuyela kibo ngoba selinikezwe omunye umuntu ikakhulu umuntu ongumlu kuzamangalisa njalo kuzadala ingxabangxoza ikakhulu ngoba laba bantu batshelwa ukuthi abelungu ngabantu abangalunganga ngabantu abangayisi.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu othengayo e-National Consumer Rights Association iNakhora uthi alubana kule ndlela uhulumende ayisebenzisayo ukuthi bakhulumisane labamhlophe.
Isinqumo sikahulumende sokubhadala abelungu ngokuphathelene lamapulazi la ayathathayo wapha abantu abamnyama siyahlangahlanganisa izinto eziningi kugcine kungasacaci ukuthi ufuna ukwenzani. Ngabe mhlawumbe ubhadale abelungu kuphela wathi nanku nansi imali lapho lalahlekelwa yilokho elaselikwakhile kumbe njalo esithi hayi sengithenga lamapulazi ngabe siyezwa siphikisane ngemali yakhona ukuthi ifanele yini bekufanele athengwe yini. Kodwa kuyingozi kulokhu yilokhu athi khona abelungu basengaphenduka beze emapulazini nxa befuna ukuphenduka. Nansi ingozi kuza kwenza ukuthi abantu abamnyama abasemapulazini besabe ukwenza lokho kuthiwa yi-capital investment bangakha amadamu bangafaki lutho besesabe ukuthi kusasa basengasuswa kubuya abelungu. Kanti-ke ngabe ucacile ukuthi bazabe bebuyela besiye emapulazini lawo angasetshenziswayo ngabe kuyezwakala kodwa uthi basengabuya emapulazini. Nanso ingozi.
Umnumzana Thembelani Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uhulumende wayevele etshilo ukuthi abantu bangakhi izakhiwo ezidulayo kakhulu ngoba umhlaba ungasiwabo.
Ngokunjalo-ke siyakunanzela ukuthi kudala uhulumende wayevele kutshilo ukuthi abantu abasemaplazi bangakhi ama-structures kumbe izakhiwo eziqinileyo ngoba kabakatholi indawo leyo permanent ngalokho ke siyakwazi ukuthi umhlaba vele ngokahulumende. So ulakho ukuthi umuntu asuswe lapha asiwe laphana. So kusiya ngokuthi isivumelwano sakhona sithi nxa kuyikuthi umuntu kaphiwanga mhlawumbe isivumelwano esiqinileyo sokungaba khona ukuthi asuswe, kodwa ekususweni kwakhe injongo yikuthi ahanjiswe lapho okhanya ngantu amandla akhe angasebenza ngcono khona. Kube sokusithi lowo umuntu okhanya la mandla angaphezu kwalapho akade kunikwe khona lo sesusiwe abe sebiselwa lapho mbafakwe lapho kwenzela ukuthi kube le production. Kodwa ke sesuka sikunanzele ukuthi kuzaba njani nxa futhi ngensukwini ezizayo sokuthe kwafika omunye uhulumende laye watsho ukuthi laba kade mbafake lapha sembasusa.
Lesi sinqumo sikahulumende silandela ukulotshelwana kwesivumelwano sokuhlawula kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngodlame ngomnyaka ka-2000 ese-Global Compensation Agreement phakathi kwabalimi abamhlophe lohulumende mhla ka-29 Ntulikazi lonyaka. Umbiko owethulwe nguhulumende wokubuyisela amapulazi kwabamhlophe uchiye iningi lethukile ngenxa yokwesabela ukududulwa endaweni abahleli kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.